siyabonga uChris kanye loSandra. Siyalomukela ku Studio 7 ngolesihlanu umhlaka 23 inkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sizakaza size Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uFraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Robert Mugabe uphindela ekhaya namhlanje evela kwele Singapore lapho abikwa beyekwelatshwa amehlo njalo ezaphinda asume kwelakusasa ngomgqibelo elubhekise kwele South Africa emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Jacob Zuma.
Nesathi sesibhalela incwadi sahlala for 2 weeks singazuzanga impendulo from both emapholiseni la kuminister Home Affairs. So on Tuesday sabona ukuthi njengoba bengakhulumi lati sabhala thina enye incwadi ethiwa i-notice of intention to sue. Lapha nje sabe sibatshela nje ukuthi hayi sesibona ukuthi kungcono siye emthethwanda.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights axwayisa ukubana aseza kweza emthethwandaba udaba lokulinyazwa kwabantu engozini yomgwaqo kulandela ukujikijelwa kwezipikili emgwaqweni ngamapholisa. Kuwoza Friday liviki imuli kanye labangane bokamuyi owayengumculo lodumo uSolomon Skuza baqoqa umkhosi wokuhlonipha ewetileni yeSelborn Park wobulawayo lapho abanye abaculi abakhangelelwe ukuqhunza ingoma zikamuyi kanye lezinye. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe uphindela ekhaya lamhlanje evela kwele Singapore lapho abikwa beyekwelatshwa amehlo. Umugabe osele minyaka ye-91 uke waya khonale eSingapore ekuqaleni kwawonalo umnyaka esiya kwelatshwa njalo amehlo. Ekuqaleni kwayonale iviki umsakazo wakwele Bhilithane we-Channel 4 News wethule umfanekiso kamabonakude owevidiyo utshengisa uMugabe engena esibhedlela seSingapore ehamba lonkosikazi wakhe uGrace. Isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba le-The Standard ukuba uMugabe ukhangelelwe ukusuka njalo elizweni kusasa elubhekise kwele South Africa emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Jacob Zuma wakwele South Africa osandakhethwa ukukhokhela lelo lizwe okweminye iminyaka njalo emihlanu elandelayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokhu kusichazela izinto ezimbili. Uma singathatha sibuyisele emuva ukuthi kungani uZuma engayanga ekugcotshweni kamgaba. Yingoba phela siyazi indima eyayidlalwa eSouth Africa ekulamuleni akade kuqhubeka eZimbabwe. Nangendlela ukhetho olwaqhutshwa ngalo kwaba khona ukungahambisani mhlawumbe nemigomo eminingi elawula ukhetho ngokweSADC nangokweAfrican Union. Kukhona impela okwaba izigwenxa okhethweni lweZimbabwe okwenza ngokwami ukubona uZuma wabona ukuthi angeke aza kubusise lokho.
Umongameli Mugabe nxa esiya khonale singathi kutshengisa na ukubana ubudlelwano babo bumi njani kathesi kungasela othwangirayo phakathi kona?
Ukusebenza kwembusazwe kwesinye isikhathi kuyamangalisa indlela izinto eziqhutshwa ngayo. Ngiyabona ukuthi kukhona ukwamukelana osekukhona phakathi kwamazwe amabili. Ngoba futhi phela sizakhumbula kanti ukuthi iZimbabwe idinga kakhulu iSouth Africa kusimo sokuzama ukulungisa isimo somnotho nezinto eziningi nje ezingahambi kahle kuleli yazwe laseZimbabwe. IZimbabwe iyayidinga kakhulu iSouth Africa. Ngakho ngiyabona ukuthi kufanele kube khona ukusondelana. Kanti naye uZuma ngokwami ukubona usuka esamukela lokhu osokwenzeka ukuthi ke phela sekwavotwa noma kwaba khona isikhalo kodwa kuyafika isikhathi lapho amazwe ufanele amukelane khona. Ngicabanga ukuthi izwe laseSouth Africa noma kade lingumxazululi noma nje lingenamanga mhlawumbe ngokwenzeka kodwa kuyafika lapho ukuthi bamukele ukuze phela kube khona ukusetshenzisana okungcono okuzoletha intuthuko nokuthula nekunqubekela phambili nje kubantu jikelele. Ngicabanga ukuthi yilokho ke manje amazwe omabili asephezu kwakho.
Lo ke mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso yamagqitha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights isibhalele ugatsha lwendaba ezenzakala phakathi kwelizwe ixwayisa ukubana isizakhweza emthethwandaba udaba lokulinyazwa kwabantu engozini yomgwaqo kulandela ukujikijelwa kwezipikili emgwaqweni ngamapholisa edinga ukumisa umshayeli wekhombi. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
IZLHR ithi kulandela ukulimala kwezihambi ezazikulimota, abesifazana abane abayibo abalimala kakhulu sebedinge usizo lokuthi linhlanganiso ibamele ukuthola inhlawulo kugatsha lolu umphathi wamapholisa kanye lamapholisa enza isenzo lesi ukuze bathole imali yokuhlawulela indleko zesibhedlela kanye lobuhlungu ababuzwe ngesehlakalo lesi. Umeli wabo igqwetha elililunga leZLHR umnumzana Lizwe Jamela uthi balobele ugatsha lolu incwadi ngombimbitho ingozi le isanda kwenzakala bedinga ukukhulumisana kodwa abatholanga mpendulo osokwenze bathathe lelinyathelo lokuyiphanyeka emthethwandaba. Uthi sebelobele ugatsha lolu incwadi etshengisa ukuthi badinga ukuya emthethwandaba i-notice of intention to sue okukuthi nxa kungela mpendulo bakhangelele ukuthi udaba lolu lubekwe phambi kukamantshi ngemva kwenyanga ezimbili.
Sathi sesibhalele incwadi sahlala for 2 weeks singazuzanga impendulo from both emapholiseni la kuminister we Home Affairs. So nge-Tuesday sabona ukuthi njengoba bengakhulumi lathi sabhala thina enye incwadi ethiwa yi-notice of intention to sue. Lapha nje sabe sibatshela nje ukuthi hayi sesibona ukuthi kungcono siye emthethwandaba indaba leyo kumbe umthethwandaba ebonelayo ukuthi engathini. So sesimelele ukuthi sizwe ukuthi baza kuthini ngenotice yona le sibanike yona.
Ujamela uqhubeke sithi bakhweza icala lobuchapha emsebenzini bogatsha lolu umphathi wamapholisa kanye lawo amapholisa ngokwawo ngoba bengatshengisanga ukunakekela uZulu kumbe ukwenza umsebenzi wabo ngendlela eqhakathekisa impilo yezihambi.
Usikhangelele ukuthi ukusuka zabe suka amapholisa zabe funa ukuthi sisuka amapholisa akhona. Siyabe sisuwa futhi u-Commissioner General wamapholisa, sisuwa lo Minister of Home Affairs ngoba amapholisa nxa besebenza bayabe reporter ku-Commissioner General. U-Commissioner General usebenza under the Ministry of Home Affairs, so bonke laba kufuzela bebe le responsibility including bona amapholisa akhona ajika insimbi zakhona lezi zitwa ngama-spike.
Umqondisi wenhlanganiso ekhangela ukuhanjiswa kwembiko i-Media Institute of Southern Africa umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi amaphephandaba enza umsebenzi omuhle ukubhala lolu daba lwaze lwafinyelela kumagqwetha la ukuze abalimeleyo bathole usizo. Uthi ezikhathini eziningi amapholisa azenzela intando phezu kukaZulu engakhathali ukuthi isisekelo sombuso sithini ngamalungelo oluntu. Uthi kuqakathekile ukuthi amaphephandaba kanye lemisakazo abhale indaba ezizafundisa abantu lapho amalungelo abo engahlonitshwanga ukuze bathole usizo ngoba lokhu kuyingxenye yomsebenzi wabo wokufundisa uZulu ngamalungelo akhe ngaso sonke isikhathi.
Datshana zona ezezilutshwana ababhala ngazo ikakhulu nxa sikhangelele ukuthi amapholisa ayenzani enqabela njani abantu uZulu ukuthi athakazelele amalungelo abo esingathi ngesilungu to enjoy their freedoms. Kumele abalabi intatheli izindaba bekulobe ngendlela yokuthi betshengise kumbe bekhombise uZulu ukuthi lokho kube ngani njalo kwenqabela njani uZulu ukuthi athakazelele amalungelo anikezwa yi-constitution entsha. Esingathi thina kumele be-reporte in the context of ama-constitutional rights and freedoms.
Ingozi yomgwaqo le yenzakala mhlaka 12 Mbimbitho lonyaka lapho amapholisa ajikijela izipikili emgwaqweni ku-Old Kami Road ezama ukumisa imota ayethi ihamba endleleni engela mvumo yayo. Ngesikhathi kusenzakala lokhu, amapholisa athi ayavunyelwa ukumisa imota ngaloba yiphi indlela, kungakho lingozi ingumlandu kamtshayeli ongamanga lapho etshelwa ngabomthetho Kodwa uZulu labalwela amalungelo oluntu bathi hayi umsebenzi wamapolisa ayisiwo ukugijimela ukubopha kodwa ngokulondoloza impilo kaZulu phezu kwakho konke. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.